Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje abalwela amalungelo oluntu bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugu rawundi solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuluphutshisa. Ocheketsa abemba igolide eyinsiza bakhala ngokugqilazwa ngabaqhatshi babo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugu rawundi bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokwenza lumsebenzi olukhokhelwa izinduna solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuphutshisa lumsebenzi. Umongameli Emasoni Mnangagwa usungule lolu hlelo ngoNtulikazi. Ngemva kwalokho kwakumele izinduna ziphume ziye kwenza imihlangano labantu ababulawelwa izihlobo igugu rawundi kanye lalabo abahlukuluzwa ngamasotsha e-5 Brigade ngalesi sikhathi. Kodwa umkhokheli wezinduna uMnumzana Mtshane Khumalo uthi uhulumende kakabaphi imali lezimota zokusebenzisa.
Sisamelele ukuthi sithole okokuhambisa. Izinduna ezemandebeleni zingama-isikhombisa lezinduna ezine, 74. And kumele induna ngayinye ngayinye ibe nendlela yokuthi ihambe nabantu abalitshumi nanye, abantu abangu-14. So kuyafunakala-ke izimoto njengoba ngithile abantu bengu-74 ukuthi induna ngayinye ngayinye ibe nemota ezakwenelisa ukuthi ithale wonke labo bantu bayo okuthiwa ngama-members amaqembu epaneli yezinduna. Yikho kuphela okubambileyo, kodwa hhayi siyathemba bathembisa ukuthi balungiselela ukuthi kuzaqisa ingayisiphi isikhathi, kodwa soze sibadinga abantu yakuthi nxa sewutholakele lokho sibatshele ukuthi siqalisa ngaliphi ilanga, ngoba awusekho okunye nje wase wapresident wavula ukuthi hhayi uhlelo solungaqalisa ingayisiphi isikhathi.
Ngakho seliba nje yi-transport kuphela.
Yi-transport kuphela.
Ugulo daba lwentatheli zindaba olwakelwa hlupha lwangana lucaci kuhla abanye besithi hayi intatheli zindaba kumelanga zibe semhlanganweni elizayenza labantu. Zona intatheli zindaba zisithi hayi ukuze uhlelo lolu lube ngolwamukelekayo kumele zibe khona emhlanganweni. Lagcina ngani?
Sigcine sihleli phansi nabo abathatheli bezindaba laba. Wazana kule ndlela esiphuma nayo ukuthi kuzasetshenzwa njani labo. Hhayi sebekwazi ukuthi sizaqhuba njani labo, kodwa hhayi indaba esayixoxayo saphuma necebo ukuthi sizaqhuba ngayiphi indlela labo.
Bazangena yini kuleyo mihlangano?
Hhayi bazangena, sithemba bazangena. Bazangena kodwa mhlawumbe indlela akhona abazangena ngayo yo enjoy ukuthi hayi sayiqoqa ukuthi bazangena ngayiphi indlela, kodwa hayi bazangena ngoba singazake siqhube phela uhlelo lolu lungazakali ukuthi luqalise njani kuya ngapha.
UMnumzane Mtshane Khumalo ngumholi wezinduna esixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba uma izinduna zisithi kazela mota zokuhambisa ziqinisile. Yebo ye abantu sithi izinduna ziphiwe izimota nguMnangagwa. kodwa uma izinduna zidwe izimota ngumnanga ukuthi ziyasebenza udaba lwegugura wundi ezenkabazwe lapho udaba lolungakaqali khona kumbeni ezemashonaland zona ziyabe ziphiwelweni ngoba uma izinduna kuyikuthi is part of their benefit uhulumende lolu hlelo bekuzitela ubhadethele separate mbona ngazathi ayisizo zimota kuphela izinduna ezingakazitholi kudlula izimota akula budget phela kuyinto lokuyana kwalontshwa kodwa akula budget yafakwayo yacacisa ukuthi hhayi udaba lolu sifaka imali engako ukuthi luqalise so ngicabanga ukuthi izinduna uma zisitha zilazimota zokusebenzisa ziqinisile ngoba akusoze kwathi imota zaze zizinikelwe ukuthi zenze umsebenzi wazobuduna ezokuthiwa ziyelungisisa udaba lwegugurawo
Ukuze udaba lolu luphumelele ukulungiswa kumele luphathwe njani
Kunengi okudingakala ukuthi ngabe kuyaqondiswa Esikutshelwa ukuthi induna ziza kuyahlangana labalimalayo kodwa mbona ngazathi ngoku i one aspect of it kodwa besifisa ukuthi ngabe siyeze ukuthi bona abalimazi abanye bazakhuluma nini ngoba into edingakalayo entweni leyo Wana kokuqala vele ukuthi uhulumende uzuthe qala vuma ukuthi kulomonakalo owenzakalayo ukhokhelwa nguye okwesibili liqiniso andiqiniso kaliphelelanga uma kuyikuthi kukhuluma laba abalinyalwayo esingakuthi ngolimi lwesilungu ngama victims singekezwa owalimazayo uperpetrator yokuqakathekile ukuthi sizisayide ka victim sizisayide ka perpetrator okunye okudingakalayo okwenza into leyi ingaphuthi kahle akula lamthetho sasikhangele ukuthi kube lomthetho kube le time frame yokuthi into le iyaqala ngesikhathi esingaka khangele ukuthi ngesikhathi esingaka ibisiphuthile mayisiphuthile sikhangele ukuthi impumela ezitholakeleyo ziyafikiswa njani ebantwini kodwa okwethusayo yokuthi uspeaker ebuziwe wathi yena impumela zizafikiswa ebantwini uma ukuthi umongameli uyajabula ngereport
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu.
The Voice of America, VOA.
Izakhamizi zakombimba ePlumtree zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yempisi ezidla ngitsho lenkukhu. Sixoxele sinye sezakhamizi lezi umnumzana Moki Ncube ongumculi
indaba yempisi ayi isihluphile kakhulu la ene iyasimangaza ukuthi izimpisi imhlobo bani zena lezi 5 o'clock nje 6 o'clock ntambama zithe ziqale nje kukhala khonapha esidakeni emakhaya ziyabuya ziphanje zibaya zithathe imbuzi zithatha lenkukhu angaziboni impisi mina ezidla inkukhu hhayi sithele zima mpela enkomeni lapha hhayi inkomo ziyachuba zona ziyamngenela ziyadla zami from nje ku-ward 10 ngehafu ye-ward 11 ngoba sibambele yikho lapho ezidlalela khona siswele mpela ukuthi kungayenzeka lami
ababona ngezendle bathini
laba babona ngezendle siswele ukuthi singabafikelela njani angithi i-responsibility ka-council u-council nguye ofanele mpela asihambisele ama-reports pho into yakhona imile kangikwazi ukuthi u-council akafiki ebantwini laye ukuzikhangele mpela so ukuthi uthuli kuhamba njani ngoba nguye okufanele abonisane labe-National Park ne-Campfire abazise pho uthuli akazi ukhansili kumbe akazi umsebenzi wakhe simangele kodwa khonapho ukuthi plani baningayenziwa
umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi Ukhansila walindawo umnumzana Sikhumbuzo Dube utshele iStudio 7 ukuthi usebikele abogatsha lwezendle ngalolu hlupho bathembisa ukuthi bazoza bazebulala lezimpisi. Isikhulumeli sogatsha lwezendle olwezimparks umnumzana Dinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla. Kuthiwa indoda idla izithukuthuku zayo. Kepha abemba igolide ngokungekho emthethweni otsheketsha abasebenzela enhlangano lapho okuhlangana khona umfula unsiza lomzingwane. Esigabeni seinsiza bathi ezabo izithukuthuku zidliwa ngabaqhathi babo ngoba babasebenzisa nzima basuke bathathe igolide lonke bebahlawule okuyimadlana okungathengi lutho. Sixoxe lomunye wabasakhulayo okhonona ngalolu daba esingasoze simbethe ngegama.
Usipho lwethu esihlangana nalo uma sisebenza ekugcineni kulabantu abasisponsayo thina uma sisebenza. Wona labana abantu abasponsayo yibo abasikhathazayo ngoba uma sesifinalizile umsebenzi wethu sokumele sihole imali zethu ziphathwa yibo. So basuka basihlukumeze kakhulu sesibizelwa ama expense abe too much. Uma kuyukuthi uthenge impuphu i-50 kg yena uma sesitshela yena ukuthi i-50 kg yakhe ibe yi-$50 kumbe ibe yi-$20 kuyabe sethumbs e-2 ukuthi isiyi-40 user. Kutsho ukuthi into azenzayo ima sisebenza ziningi asinika zona ngoba kula mahola kulokudla irashini ulama petrol oyabe le compressor yakhe thina sisebenza ngazo lezane zini. So imali athi sibona lathi singokwetsha ngoba siyabe sivumelene ukuthi into nje madoda siyibhala phansi isithenge uthenge i-diesel engaka siyibhala phansi uthenge i-ration le ngemali engaka siyabe sikwazi. Kodwa uma sesiqedile ukusebenza sesihlangana le mchineni sesisebenzile sesithola ukuthi into zonke lezi uyabe sethe times 2 sisuke lathi sihlukumezeke sisole le nkulumo yokuthi singathini ngoba ikubona kwesikhathi sisuka sibe lobudlwangudlwangu wokuthi sicine sesisilwa yizindleko zethu siyabe sesikhangela ukuthi sesidliwe njalo asisela lutho esilutholayo yonke imali sithethwe ngu-sponsor kodwa sisebenza nzima thina esingathi.
Ngamanye amazwi uthi abantu abaliqhathileyo bayalihuquluza bayalintshontshela.
Hayi vele ngempela bayasintshontshela ngoba nathi siyababe siroba sikhangele ngoba siyasingela ngenye ichansi esingayenza ngoba laba abantu sometimes babe lamapholisa phakathi besiponsa benjalo uthole ukuthi balamapholisa uma sebesinika izimali zethu sebesitshela ngezinto eziningi asakwazi ukuthi senze njani. Yikho sigcina sesikhuluma ngokuthi siyalwa kulwa kukhana yikho kwenza sesicabanga ukuthi kuzalunga kade akusalungi lutho.
Ngobani kahle kahle abaqhathi benu ungathi ngosomabhizimusi kumbe ngabezombusazwe?
Ama-sponsors lawa akukhethekile ama-sponsors angabe maybe ngosomabhizinisi thina siyabe singakwazi kuyukuthi mhlawumbe ngabo umuntu onemali eningi. So thina into esiyabe sikhangelelwe kubo yindlela abayenza ngayo kuphela sihlangana lokhu rojwa okunjengakhonokho.
Manje imuli yakho uyenelisa yini ukuyiselela?
Uwathola nabantwana abangu-5 kodwa ngiyazehlile ukuwabhadalela isikhosizi. So nda kodwa inkinga esihlangana lazo ugebha imali eningi awusakwanisi ukuthenga.
Lo ngosakhulayo owemba igolide ngokungekho emthethweni eyinsiza esigabeni senhlangano. Ke singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sigcina amasiko akwethu.
Yebo kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke mina Mthembu Sithembayo ngilobaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Inyanga enkulu
Baba Ngwenya sawamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga Dube.
Yeye, lamhla sikhuluma ngolunye udaba lapha kuthe umsika khona ngale embare msika. Lapho kuthe sokuthile khona kwakhanya ngazani kulomuntu okade gcine ukhakhayo lwendwangu. Esithi lumlethela ibhizimusi. Kambe usitele ngakhona ukuthi kambe imithi enje iyasebenza kumba isebenzi baba Ngwenya.
Ukhakhayo lwendwangu ngikwazi ukuthi imakhaya uyafakwa ezigodeni zesibaya. Sasibona obaba bekwenza kwenza ukuthi inkomo zakho kaphezile khona zingaze zihlukana.
Ye, singathi kwakusebenza yini khonokho Ngwenya?
Kuyasebenza. Kusebenza anti kuyakusithi omalungisele isibaya usilungise njani. Kodwa-ke lokho kwaphakathi edorobheni asikwazi ukuthi kuya kukhondeni, kodwa-ke engikwaziyo kusemakhaya.
Ye, kodwa singathi-ke khonoko okugagayi lwendwangu lokunye ukuthize uzokuthiwa abantu bafake impondo zani zani kumbe ubulonge bani bani. Kambe khona vele kuyasebenza yini? Akusithele ngokunye futhi okufana lokhakhayo lwendwangu ongabe kusebenza kuyini?
Lokunye ngamafutha lokhuzele emvuwensikazi nabe kufuna ukuthi amathokazi abagade masinyane oyinkomo zijabule masinyane bazilinda ngamuva ukwenze ukuthi inkunzi nxa inuka ilande.
Kuvele babekusebenzisana kudala konke khona.
Kuzakala.
Mhm. Sizokuthola ke sibuyele futhi endwangwini lapha. Sizokuthola ke lo mcamo wendwangu kumbe ngithi umthambiso wendwangu lawo uyasebenza. Usebenzayo?
Umcamo wendwangu lawo uyasebenza. Uyasebenza kubobaba ukuthi bakhuthale. Usiya ngenhlanganiso yezihlata yabo umuntu ezifakile. Uyasebenza. Womama iyasebenza
kambe wona
ungazehlukani.
Ye, singathi khona indwangu umcemo wangkhona uyawuthola nga kati uyatholakala
mcamo wendwangu uyatholakala ezintabeni.
Utholakala njani?
Abeholi abeholi babizwa kuthiwa lixhakela kuze bethi ixhakela babesitsho umcamo wendwangu.
Utholakala njani? Uyawazi ukuthi utholakala njani? Kwenziwani ukuthi uthole?
Uyatholakala emakhaya bakhona abakwaziyo lapho otholakala khona. Yibaba ukuthengisa indawo ezinjengomcambo lapha.
Singathi abantu bayawusebenzisa sibili kusebenze khonokho.
Uyasebenza usebenze. Yikho okwakithi okwesintwini uyakhafulelwa kade kuhleli ngokuba sahlani ngakusebenzi kodwa kuyasebenza.
Hhayi, vala khonapho ke Ngwenya ukhulume ngemithi yesintu inaleyo uhambelani lezinyamazana ukuthi kambe abantu bangakulondoloza njani.
Imithi yesintu izinyamazana ziyasebenza ekuhlanganiseni imithi, ziyasebenza ekuphumiseleni abantwana abagulayo abawela inkanda ukuthi inkanda ivuke. Ziyasebenza izinyamazana ngaphandle kwayo indwangu ayingeni lapho elokhuzeni ekwenze inkanda ngoba umntwana lo uzawalisela lelendwangu elisela. Lezi zinyamazana enkulu
ye siyambonga kakhulu-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo. Sibonga kakhulu Ngwenya ungadelela kusasa baba.
Ngiyabonga.
Hayi ke sima lapha kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu suku zonke oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngesikhathi esidluleyo sindawonye sakhangela ilizwi lokuvuselela umoya eTestamenteni elitsha ngokuloba kukaLuka. Isahluko seshumi sayiqala le ndaba evesini amashumi amabili nanhlanu Luke chapter 10 verse 25 sisiya ku-28. Kulabo abangatholanga ithuba lokuyizwa le ndaba ngizakuthi ngokuphangisa ngiyibale kufundeka kanje. Sisuka kuverse 25. Verse 25. Bheka kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, mfundisi ngiza kwenzani uba ngidle ifa lokuphila kuphakade na? Sokathi kuso kulotshwe nemthethweni ufunda kanjani? 27. Sapenda sathi waithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Verse 28. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokhu uza kuphila. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile enkathini edluleyo kuba nalo muntu wayesazi ukuthi kumele enzeni uzajabulisa uNkulunkulu. Engithanda ukukhuluma ngakho yikuthi ilizwi leli elibhalwe lapha, amazwi akhulunywa isazimthetho lesi siwathatha emthethweni kaMose, ngathi akhuluma ngothando, ngokuthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Bakhona abantu abathanda ukuphila okungaphakade kodwa kumbe impilo enhle kumbe izinto ezijabulisa kodwa uNkulunkulu bengamazi. Okukhulu ukuthi lasekunotheni kumbe lakuwavini umthetho, langabe usezikhundleni, langabe kungaphi, into yokuqala kumele uthande inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungabi le nhliziyo ephambana le mlayo kaNkulunkulu. Into enhle ukuthi nxa usenza into ephambane loNkulunkulu, kuyakutshela ngaphakathi, kuyakutshela ukuthi lokho sikwenza kayisiko, akusahambelani lokuthanda uNkulunkulu. Uchitha isikhathi sakho, inhliziyo yakho igcwele ububi lenzondo. Inhliziyo yakho nxa ingakhutshwa ibekwe laphana, abantu bangayibalekela ngokufuthelana, langokuthukuthela, langobudlova, langobuqili, langenkohlakalo olayo. Inhliziyo yakho vele ngayikho uNkulunkulu, umlomo ungakhuluma, uhlabele ezinkonzweni, ukhwele emapulpiti, ushumayele, kodwa inhliziyo yakho ngayikho ekumthandeni uNkulunkulu. Okuthanda ngenhliziyo yakho yonke uyakwazi. Abanye bathanda imali, bathanda izikhundla, bathanda ukuhlukumeza abanye, bandlulula abantu kwabakukholisayo. Angicho ukuthi lokho kutheni ngithi uNkulunkulu kakuthandi khona lokho. Okokuqala, uthanda ukubana umthande nenhliziyo yakho yonke. Yebo, siyona lapha lalapha, kodwa uNkulunkulu uyahlola abone inhloso zenhliziyo zethu. Uthi ngempela sibili siyamthanda kumbe sesithanda amangala esihamba siwathole enhliziyweni zethu, lokuncitshana, lokukhangelela abanye phansi, lokuswela ingabe yini eyenziwe ngabanye abantu. Abuyathi-ke lapha, uyamthanda uNkulunkulu ngomphefumulo wakho wonke, la amandla akho wonke, kanti wenakho amandla wachitha usenzani? Bakhona abantu abangababulali, bengabulali ukuchitheke igazi, kodwa amandla bachitha becikizela abanye abantu phansi, abanye baze bathethiselwe uNkulunkulu uqobo lwakhe ngobana bethi bangamaprofesa lokhu lalokhu. Ayisikho lokho okufunekayo. Amandla ethu asisebenzeni siphilise izimuli zethu, siziphilise lathi ngamandla avela kuye uNkulunkulu, ngoba nxa sithanda uNkulunkulu ngamandla ethu, sizamcela ubana sinike amandla senze izinto eziqondileyo, singabi lamandla okwenza ububi phakathi kwabanye abantu. Ekugcineni ke sithande omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Akekho umuntu okwazizonda, yiko singazincwebi, yiko singazilimazi nxa siphilile emakhanda, ngobana siyazithanda thina. Uthi-ke lapha, sithande labo makhelwane njengoba sizithanda thina. Yiko uJesu abe sesiphendule kahle, yenza lokho uza kuphila. Sikhulekele Baba, sicela ukuphila ovela ngakuwe, sikuthande ngenhliziyo, ngengqondo, langamandla ethu wonke, size sedlule siyethanda umakhelwane ukuze sithole ukuphila okunaphakade. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, useflathele umdlalo wokugijima wabangumfundisi uShepherd Gumede, yena owake waduma emdlalweni wabantu abakhubazekileyo wama-para athletics. Kubika uJoseph Njanji.
UGumede ulemendulo zegolide ezedlula amachumi amathathu azithole selokhu eqale ukuncintisa. Ungomunye wabadlali abakade bethenjiwe elizweni emdlalweni wabantu abakhubazekileyo, kodwa utshile lumdlalo ngomnyaka 2019 ngoba esethole ubizo.
Lena yindaba yesiqokoqeqo. Iyo i-main assignment emhlabeni. Lanti sonke vele sizakuba anyway. So ilanga lenxa lifika usithule nje la ezwini ukuthiwa you have saved God. So lena yi-main ngalesi esiyiphashini sindaba esiyindala enkulu kakhulu because I want to transform lives abantu, sithumayela abantu besindiswe, abantu bahambe ezulwini.
Ugumede uqale ukuphatheka emdlalweni wokugijima esafunda esikolo se-Siren Mission njalo uthe seleminyaka elithumi lesithupha waba yingxenye yeqembu le-Sparrows.
Yeah, esikolo ikangaqala nje ukunganisa siba serious ngendaba yangkhona. Ngase ngiqala ukuhamba kuma national competitions, ama youth games, ama provincial. Ngo-2014 ngangu national team kuma region 5, then 2015 ama all Africa games, then 2016 one or two ama competitions amanye yenye yase-Germany. Ngama ukugijima ngo-2019.
Ukuyancintisa phesheya kolwandle kwenze umfoka Gumede afunde okuningi mayelana nokuba ngumdlali wokugijima.
Traveling to different places uso ucabanga vele ngendlela etshiyene and indlela osuke uziphathe ngayo nje ngelife kuyambe kuhlukene because usubonile amanye abantu udevelopa operate njani. Then in terms of ama-competitions ngiyi-exposure futhi nale level ye-competition, so the way o-approacha ngayo i-training yabe isitshiyene because you've competed with abanye abantu international. So ngabe sokuhlukene vele.
Ugumede uthi abasakhulayo abafisa ukuphatheka kwezemidlalo kumele bazi ukuba ukuzilolonga yikho okudala umehluko phakathi kokuphumelela lokwehluleka komuntu.
I don't think uqale ukuhlala indaba ye-training because everything vele in life demands a preparation. Whether you gift enjani, there is need for a preparation. There is need ukuthi umuntu azilungiselele so that at least when you feel laphana you are at your best performance. So the main thing, uhamba, start doing your training, whether it's soccer, whether it's anything.
Ukufundisa abasakhulayo into uGumede yake wayenza kakhulu ngesikhathi esebenzela inhlanganiso ye-grassroots.
Abancane belabo indlela kumele beziphathe ngayo. Of course, anti-grassroots yasibafundisa nendaba zabo HIV, ama-life skills, and through that, yabo siba ne-impact ebantwaneni.
Ugumede ubencintisa kumjaho emfitshane egoqela we-100, 200 kanye le-400 meters. Khathesi usengumfundisi webandla le-Harvest House aphinde njalo abe kubhizimisi yamakha omzimba. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.
Zimbabwe
siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomculi wamapiano osacathulayo uChenzimu Mkandla ozibiza ngoCheni K. Lapha uphethe isingle yakhe entsha.
Sachanda kubingelela e-studio, ngiphinde ngibingelele nabalaleli e-studio 7. Okhulumayo nguCheni K, ngokuzalwa ngizalwa ePlumtree komadlambuthi esigodini sakomangubo. Emculweni ngokucula ngiqale last year ngo-2023 ngoJulay. Ngokunjalo ke bendilokhu ngisahamba ngicula nabanye, ngihamba ngicula nabanye kulo nyaka 2024 ngasendecide ukuthi ngiqale ukucula ngedwa. Ikho ke ngasengikhipha le single track ebizwa ngokuthi ngipostiwe.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo ngiwenza ngiseBotswana. Abangathanda ukuxhumana nami bengangithola kulezi number +26775413356. Ikho lapho abangangithola khona. And naku TikTok ngiyatholakala, ku page ngiyatholakala igama elisebenza lapho nguCheni K. Ungathi Cheni K ngiyanthola ku TikTok, ngithole naku page ku Facebook.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kubalandeli ngicela kakhulu isupport nothando. Nami ngiyathembisa ukuthi ngizohlala ndijabulisa, ngiphinde ndiduduza uma likhathazekile. Ngizolubonisa uthando, konke lokho ngizokwenza ngengoma. Nami ngisasengumculi omusha osaqala, cela ukukhushulwa, cela isupport kakhulu kini balandeli. Ngiyabonga.
Jenny K esigqibela uhlelo lwethu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.